sizama ukuyekuveni lo mbono lokuthi sithi ayi-forward looking sihlala si-raci la ma-candidates ethu isikhathi singakafiki abantu sikuthembe ukuthi basitshengisele umcabango wabo lo mbono wabo kungakafiki isikhathi so umbono wabo yiwona lo othi kube ngubaba umnangazi kuqalise khathesi sisafuna ukuthi sinike ithuba lokuthi ahlale esikhundleni ajayele abe nendlela yokuthi ilizwe alikhokhele ngendlela bani lezifiso zabantu.
Singathi-ke sokulezabelo ezingaki esezikhulume khonoko ukuthi kumele abe yi-candidate.
Ngivele emhlanganweni khathesi koBulawayo labo sebemgcizelele ukuthi khona nguye ozafuna i-candidate. Yihlo mhlangano omuhle khathesi nje e-Polytech. Akube muhle kakhulu abantu wonke ama-districts, wonke ama-zones agcizelele ukuthi yena basapota yena ubaba umnangako. And njalo ukuthi khona abantu babona engumuntu olalelayo, engumuntu ongafuni ubandlululo, engumuntu njalo okhangela izigaba zonke kungala ukuthi ukhangela kwezinye izigaba okwedlule ezinye izigaba. Into eqakatheke kakhulu ngokuthi umuntu olalelayo uyakhuluma laye livumelane kumbe lingavumelani kodwa lihlezi njengabantu abomhlangano likhuluma ngezinto zephathi. Siyamthakazelela kakhulu ngakho konoko.
Ye, kodwa kulabanye abathi ngalikhangela phela ngokuthi umnotho ngani uyabhidlika kulokuthi libe likhihlanisana lento lezi. Wena ukubona njani khona?
Konke lokhu kuzokukhangela i-conference esiyaba layo next week izakhangela konke kunokhu babantu icubungule konke okungathi kulukhophe ebantwini ukuze sikulungise. Ayisikuthi ukuthi thena singakathi ku-conference sikhalise ukuthi sibone kuzaphuma impumelelo yakho nendaba njani kodwa into eqakathekileyo ukuthi khona kuthiwe sibatele njengoba mina ngimabhalwana omkhulu wephathi ngikhuluma layo upresident ithena sivumele zonke izifo ukuze sizifake kudale elisabalalo kuvikezana.